Ngapha kobulala abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqeda ngathi welatshwa njani. Abantu kobulawa sili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengabo-China abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela imithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu silo, abantu bethi hayi lapha sofanele sikhuleke sibi kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuki eZimbabwe kulapha koBulawayo, ngoba ungazobuya lapha koBulawayo kumbuya eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje kwananzelela la mafasizana ukuthi uhulumende uthi usefake ilihlo, asiboni lapha sibula abantu abangathi uyabagcina khona, ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu nje bafanele bafake ezibhedlela esingazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela facilities anjalo khosa siwatholi kuhle phose lamadokotela njengoba linanzela ukuthi vele baye on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelo umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonoko ngokubona kwakho?
Ye, yeah, yikho khona okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngayesithena ubafake ihlo bekufanele uhulumende abakhubahle bafake ku-isolation, ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwethi kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangelwa uma ungathi ufake ilihlo, kufanele akhutshwe ebantwini ahlalefaka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khonaoko uhulumende kufanele ngawe uyakwenza khona ukuthi bagcine ezindlini kuyatshengisela ukuthi silo hulumente ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhluphe esuke ngathi lukhona sibile Zimbabwe ukuthi abafakele bezendlini zabo kusekusebenzi ngoba umkhuhlane yena umuntu esecelekayo yonke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo, ngoba ilihlube esilalo, ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engatshengisela ukuthi umuntu lawo. Okwenza abafake bona ku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admit ukuthi hhathi bo laba bantu lami angilayo imitshina engahle idictate, ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi abantu laba balahlupho wakhohlwa ngabo. So ke la nga kunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele khe mkhuhlane emine esuluza lapha phela machinery. So ke kule ngozi ukuthi engxenye uhulumende khonapho laye usevalele ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani, ngoba ilihlo